Inkosi umnumzana Khumalo ikhuthaza njalo abantu ukuthi bengathatheki ngezinye izindimi ezingaveli esizweni sikamthwakazi. Liyakwamukela lokhu njengezakhamisi.